Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa kwele South Africa athi gawakwazi ukuthi ungaphi unkosikazi Grace Mugabe owetheswa icala lokushaya intombazana eJohannesburg. Kubotshwe umnumzana Victor Matema Thanda, umkhokheli wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxe. Lamhla sihlolisisa indlela yokukhulisa abantwana. Nxa umntwana wakho esenza okungalunganga, ushaye yena kumbe omxwalisayo. Kulaliso kulamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum, sixoxa ngemali ethunyezelwa izihlobo labangane ekhaya yilabo abahlala kwamanye amazwe. Thumelani imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthoki lezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.